Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 9 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi nxa ibandla le MDC Alliance lingadinganga elinye ibizo lizazithola lisenkingeni ngesikhathi sokhetho.
Kuzamele benze eminye imizamo kumbe babe lezinye impawu zokuthi bazihlukanise legama elithi MDC Alliance.
Ibandla le MDC Alliance lithi uhulumende kalandeli ngemfanelo uhlelo lokwabela izigaba zelizwe amandla devolution of power njengalokho okulotshwe kusekelo sombuso esitsha.
Liyanakana na ukuthi umgabe besebemtshaya ikhu elinye icala ebebemphalona abantu bezanupf lekhu yabo ngelokuthi kazange efeze idevolution.
Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje mnyama moyo uthi abantu kumele bamanyane ukuze banqobe ibandla lezanupf.
Lanto esingayenza ngaphandle kubana simanyane sibe into eyodwa ngaphansi kweumbrella MDC Alliance ekhokhela ngavoted Nelson Dlamini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lithi nxa ibandla le-MDC Alliance lingadinganga elinye ibizo lizazithola lisenkingeni ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uchasisele iStudio 7 ukuthi kungani besithi bazasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance kukhetho.
Umbuthano owavumelana ukuthi amabandla akulowo mbuthano azasala engamabandla ezimele elabakhokheli bawo esingathi ama-presidents ele structures zawo zabo standing committee kumbe national executive kusehla kusiya khonale. Kodwa lawo mabandla ayivumelana ukuthi hayi ngesikhathi sokhetho sizafaka upresident abe munye sibe sesiyabelana ama-member of parliament lama-councillors. Thina ke njengebandla le-MDCT eliyilo elikhulu elalilikhulu kulo mbuthano njalo lokho lilikhulu uyisivumelwane salotshelwa nayo ukuthi lo ongumkhokheli weMDCT njengoba kuyilibandla elikhulu nguye okumele aphathe kumbe abe ngupresident weMDC Alliance. Yiko okwenza ukuthi ubaba uTswangirai esesichile uNelson Chamisa njengoba wayesekwanisile ukuthi enze ukuba abe ngupresident weMDCT wahle wathathwa ke waba nguye upresident weMDC Alliance. Kuthe sokuphuma ke ngokomthetho ukuthi hatshi wayengalandelanga iconstitution yeMDCT ngakho kwakumele aphume kwenziwe iextraordinary congress ngoba hiyo yodwa indlela akwa umuntu aba ngupresident weMDCT nxa sokuthe kwashona kumbe kwafa upresident. Icongress leyo ke iextraordinary congress yenziwa mhla ka 27 December 2020 owanqobayo ngubaba uDouglas Monzora ukuthi abe ngu president weMDCT.
Selike layenza na imihlangano phansi komanyano weMDC Alliance njalo ungasitshela ukuthi amabandla labantu abameleyo ngawapi?
iMDC Alliance njengokubunjwa kwayo ngo 2017 ayilazo ingatsha ezifana labo National Executive, National Council labo Standing Committee. Ile committee nje eyodwa eyabona labo ababe bemelele amabandla ayingxenye yaleso sivumelwano. Njalo bahlala zwana bebize umhlangano. Suka lapho babuyele emabandleni abo, amabandla abo ayiqhubeka engamabandla njengokuvumelana kwabo. Imhlangano siyenziwe ke okugcina wenziweyo emalteracial Democrats Party iZanu Ndonga ibikhona, iZimbabwe People First ibikhona, iMDCT ekhokhelwa nguDouglas Monzoro ibikhona, iMDC ekhokhelwa nguWelshman ibikhona, iPDP eyayikhokhelwa nguTendai Biti esikhokhelwa nguMatibenga ibikhona. Ibandla kade lingekho kuphela iTransform Zimbabwe, ngokuba sisizwa ukuthi upresident walo uJacob Ngaruvuma wathi hayi, leli bandla selaphuma kuMDC Alliance.
Udaba lokusebenzisa igama lokuthi MDC Alliance ngesikhathi sokhetho, lokho luqhubekela phambili na, nxa labo abakhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bengangena labo kukhetho besebenzisa ibizo lona leli, kuzahamba njani?
Igama elokuthi MDC Alliance limelele lawo mabandla ayisikhombisa, ngakho akula muntu olelungelo lokuthi alisebenzise engasuye walawo mabandla. Kuzamele benze eminye imizamo kumbe babe lezinye impawu zokuthi bazihlukanise legama elithi MDC Alliance. Ngokusemthethweni yikho libona iMDC Alliance ekhokhelwa nguDouglas Monzora abalandela isivumelano njengoba sinjalo, beyibo abaphiwa lezo mali ezimele ziphiwe lawo mabandla akumbutho we-MDC Alliance.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende kalandeli ngemfanelo uhlelo lokwabela izigaba zelizwe amandla olwe-devolution of power njengalokho okulotshwe kusekelo sombuso esitsha. Lokhu kulandela ingxoxo esiqhube lomgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathebeleland North izolo, umnumzana Richard Moyo ongumphathi ntambo kahulumende kulesi sigaba. Yena ugcizelele ukuthi isikhwama se-devolution fund esivela kuhulumende ngohlelo lokwabiwa kwemali olwe-budget sithuthukisa isigaba ngesigaba selizwe. Asizweni amazwi esiwathunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ubaba uRichard Moyo, uResident Minister weMathebeleland North, utshela abantu esithi kule devolution akula devolution eZimbabwe lapha, yi-decentralization. Khonokuyana abakubalekelayo liyanakana na ukuthi umgabe besebemtshaya ikhu bengakamxotshi bahamba besebesiya impeacha besiyasebenzisa iParliament. Elinye icala ebebemipha lona abantu bezanu PF lekhu yabo ngelokuthi kazange efeze devolution. Iko okwakhathesi abantu baphiwa izimali kuthiwa i-devolution. Hayi, i-devolution ile provincial council okufanele kuhlale khona ama-MP wonke endawo lawo lama-councillors. Yibo abantu abenze okungani ngoku i-parliament encinyane ezaba lama-resolution ezaba lemibono evele ebantwini. Yikho ke mahlabe Zulu, i-devolution ithi amandla wasuke ku-central government ayeziqintini, iziqinti lezi ngama-province. Ama-province lawa asuse amandla awahambise kuma-district, ama-district asuse amandla awahambise kuma-wards. Yikho sila ma-councillors. Khathesi bakhuluma nge-devolution, ngubani nguphi u-councillor owahlala phansi besithi le yi-provincial councils? Ngamanga alihlala zachoko singaya ku constitution yetu section 6264 ithi to ensure the equitable sharing of local and national resources, ukuzuza imfanelo ezizuzakalayo emakhaya lemaphandleni zibuye zizencedisa abantu bemdeni. Imali evela ebantwini emthelweni yamakhanda, emthelweni yamabusiness, izanu yesaba amandla ukuthi ebuye ebantwini. Siguqule yaguqula iconstitution senzele ukuthi Richard Moyo babe ngama chairman e-devolution okungahambisani le constitution. Yikho thina abantu be-MDC labantu i-civic society sifuna ukuthi abantu bazuze iconstitution ebhalwe ngolimi lwakibo. Ungahamba eLupane, uye eNkayi, uye eMzola, uye eBhinga, inga agula ntutuko intutuko ekhona ngekubamba abantu amehlo sebesiya kuma election bayaphonga ufaka itara 5 kilometers bame bahambe kwenye indaba bafake 2 kilometers bame baphege bame ibesebenzisa imali ye state sithi thina abe MDC Alliance akube lemehluko phakathi kwezana uPF le government yikho konke lokhu chapter 14 we constitution asimcubulu ngileni sibale sifundise sibe laba civic organization sibone kwenzela ukuthi i devolution abantu bayizisisa ayisiko okukuletha imali izivela ku central iphonga ungena lapha sokuthi ay devolution yi decentralization okuthatha amandla besiphi izihlobo zabo lama chairman abo siyabonga amahlabi ezulu
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umgcinisihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo uthi abantu kumele bemanyane ukuze banqobe ibandla lezano PF. Umoyo sithumele amazwi akhe kamakhale kukhwini alandelayo.
Salibonani bantu bakithi baseMath South, bantu bakamthwakazi, bantu bakamzilikazi, kalobhengula, bantu bokuthula, bantu abalungileyo. Ngiyalibingelela kanye labo sebhuku benu lezi nduna lamakhosi abayibo abasiphetheyo ukuze nje iMathebeleland ibe lokuhlonipheka esasinakho sokungasekho kathesi kungenxa yokuziphatha esiziphatha ngakho othi singabantu bamakhosi. Ngithe ngithule lo mbono engibona yumbono ozasinceda engiwubona abafowethu bekhala ebusuku lasemini abafowethu asisakwazi lokuthi sibangaki sesingabantwana abalahleko sezweni lethu abaningi sebehambile baya kubo South Africa baya kubo Botswana ukubala ukuthanda baya kubo England bahamba baye America sukusela ngo-1980 siwina uzibuse abafowethu basuka abaningi babulawa ngesikhathi segugrawunde abanye babaleka baye emazweni abanye bagugela khonale bayakha khonale ngobana bela kuphumula izweni lapho abazalwa khona ezweni labokhokho babo. Nayi indaba engethula kini ukuthi awulanto esingayenza ngaphandle kokubana simanyane sibe into eyodwa ngaphansi kweumbrella MDC Alliance ekhokhela ngu-Advocate Nelson Tshamiza sithi kona nanga ama-election abuya ka-2023 singavela sihluleke lapho impilo yabantu abethu kayisekho ngoba lasemazweni lapho ababalekela khona bayahlupheka bayabulawa bona abafowethu sibangcwaba ebusuku lasemini ngendlela ukuziphatha ngendlela yendlala ngendlela ophila endaweni engaso yakho. Akunamisebenzi ezweni lakithi imisebenzi kayikho sithi lati sihlala khona sifuna ukuzibusa imisebenzi kasinayo kodwa awukuze konke lokhu kubuye ezingeni lokuthi sibe ngabantu nathi kufanele lakuqala sasigiya sisidla amabele silenkomo sifuyile sibe ngabantu sifuyisa ukubona after 2023 kubuyele endaweni yakho sikwaziyo. Engicela kini ukuthi wonke umuntu awuthi ngawuhleli ucabange ukuthi kathi simele senze njani ngobana inkunzi eyiyo esesibayeni ehlabayo ehlaba ezinyo ziphuma esibayeni sibaleke lokhu sesibayeni ukuze sinqobe kumele ikhitshwe leyo nkunzi sifake inkunzi esibona ukuthi izamamela izikhalo zethu esizifunayo. Ilizwe lakithi laseZimbabwe lonke linothile 70% omnotho ubuya eMathebeleland eBed Bridge eBorder eBotswana silamabhoda amaningi imali yonke iyahamba iya kuzano izano yayithatha eseHarare thina sisala sihlupheka labantu abedle mining ama-mines wonke abantwana bethu kabasebenzi ngendlela yezano. So sibe sicela isicelo esikhulu othi omunye nomunye kakhe cabanga le ndaba ehlaba umkhosi ewulawule ukuthi bakhithi izano melikhitshwe.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcinisihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMathepeleland South. Lawe mlaleli nxa uphatheke kwezombusazwe ulakho ukusithumela amazwi akho aphathelane lezokhetho kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi indlu kaMui umnumzana Jason ziyaphapha moyo esemakhokhova. Iza kwenziwa isakhiwo esiqakathekileyo esokwethekelelwa ngabantu imonument. Umoyo wayengumholi webutho lezibra wafa eZambia edolobheni leLusaka ngemva kokudubuka kwebhomba alithunyelwa encwadini ngomnyaka ka-1977. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala asitshele uhulumende ukuthi kumele axolise ngemva kokuba umabhalane wogatsha lwezemfundo unkosikazi Thumisang Thabela etshele amatitshala ukuthi abangenelisi ukuya emsebenzini ngoba bengelamali kumele babe sebeyitholile ngeviki ezayo, waseqhamuka ngohleko. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yeZupco isithole amanye amabhasi njalo angamachumi amahlanu. Iphephandaba leli lithi amabhasi la abonakale izolo ecapha umngcele weBait Bridge evela kwele China. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo useqolisile ngokuba ingxenye yemithetho eyethulwa ngesikhathi ekuhulumende. Umoyo wabaleka elizweni ngesikhathi kuhluthunwa umbuso libutho elathathela umbuso owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 ngenjabulo. Bengifuna kuphawula ngodaba lolu leMDC yala iMDC Alliance. Uchamisa kadingela inye ibandla lokho okubangizana lokhu kuyahlupha lokho.
Mabotshwe, mabotshwe uSumnankagwa, mabotshwe nento ayenzayo kabotshwe. Angaphungudi engizinduna kabotshwe.
Eh, salukunani, salukunani Studio 7. Eh, kule ndaba le yabomakuphe labomonzora. Abantu labe iMDC Alliance abakuthamisa balobuhlungu lemali. Akulanto abayenzayo even bangaze bengene embusweni wakhona. Kudala bangena, akulanto abayenzayo. Mie bathi bamelele izinto zabantu. Mie befika ephalamente bayathula zwi, akulanto abayenzayo. Yathi sikule ndaba kaMnankagwa lokhuzeni lomfazi wakhe uMamnankagwa. Akuncedi ukuthi umuntu ethethisa umuntu omdala. Ukuthethisa vele kulicala. Uthethiselani ungamtsheli kahle. Kulicala vele ukuthethisa. Uright umuntu lo obotshelwe ukuthi uthethise umfazi kaMnankagwa. Yisonhlonipho le ekukhona le. Ukuthi lani ipolitics eZimbabwe zeMDC Alliance. Ngazange ukuthi ngabantu abangafundanga abazange baye esikolo. That's why ubona kwathathwa kwafakela uKhuzeni uMonzola bafaka eParliament. Bafuna imali abantu laba badla imali. Wena ongafuni ukuthi bekumelele ukuze salunjalo. Awusoze ubatshintshe. And futhi forgetting smile ukuthi uMnankagwa lingamkhipha esihlalweni. Even kungavotela iAlliance futhi votela uChamisa abantu bonke umhlaba wonke uvotela uChamisa. Alingeke langene. Never. Akungeke kwenzakale ukuthi yeye ngalokho elikwenzayo lokhu.
Sanibona. sanibonani basakazi baka Studio 7. Siyabonga elisiphakulela khona ontungameli inkomo Ezra khona ngathi gift dube tokozile impala. Siyabonga kakhulu. Mina ngifuna ukuphawula la ukuthi uPresident Emerson uMnangagwa ngiyamuzwa nje uthi yena uVice President lo Party Secretary Constantine Chiwenga had their first jab. Uthi wena ungubani? Ebuza abantu uthi wena ungubani? Buza umphakathi uthi ungubani? Singabantu esakuvotelayo kodwa ungasibuza uthi singobantu nasitshe esakuvotelayo ukuthi ube khona lapha. Angithi uvotelwe njengabantu ukuthi kube lapha. Mase uyabuza abantu uthi wena ungubani? Ngingumuntu okuvotelayo okufake emadlono nalawo usuthi wena wena ungubani? Uthi wena ungubani? Wazawukhipha abantu ngenza njalo.
Sembonani basazibe Studio 7. Ngilela ofisi lana Bangale komaLambos. Siyabingelela imbono sohlala siyiletha ngenxa yokuthi nisilethele iy'ndaba nathi sibe sesiyihlaziya sibe sesilethe imibono. Thanda ukubheka iy'ndaba eziyi-2 ezamanzi akobulawayo nezokuvula kwezikolo. Amanzi akobulawayo kubuhlungu kakhulu ukuthi eminyakeni oyedlule uPresident uMnangagwa bezovula uhlelo lokuthi sizakale izakhamuzi zakobulawayo. But ngemva kwalokho sokuzwakala ukuthi amanzi angaba uhlanzeka kwakoma 60-something%. Lokhu kuyikufa kwesizwe ngokuba amanzi aphuza nanoba ngubani. Kuyingozi futhi njalo kuxosha nama-tourist nabatshali bezimali ukuthi akukho umuntu ongakuyeza utshala imali kulelo dolobha elinamanzi angahlanzekile. Ethi yavula ifemu kumbe ethi yavula imisebenzi. And kuyiplani yakho uhulumende kamgaba ukuthi noMnangagwa kubulala emathebeleleni ngokuba ibulawa yiyona isenta emathebeleleni. So uma ngingasenamanzi ahlanzekileyo ngubani umuntu ozotshala imali endaweni enjalo? Amanzi akobulawayo kufanele afane naye aseharare ngokubana amasithi la acishe ayafana nabantu abahlanza amanzi anabamentena iziphehla imandla zamanzi abantu abafanayo. So uma kuyatholakala inye isithi namanzi angcolileyo inye isithi namanzi aclean, ugodo lokhu kuyabonisa ukuthi kona phila emazweni amabili emashonaland nasemathebeleleni esingatreatwa ngokufana. Uyethola-ke amaphati abatubagithi abalandela u-MDC Alliance abo-MDCT bekhuluma bezena MDCT president wayemshona, MDC Alliance president wayemshona. Kubangelwa yini ukuthi bonke babe ngama-president maphati onke atop esezimbabwe ngamashona kunandebelele lapo? And kuyethola abantu bebhizi betevotela nini amaphati lawo? Kuyikulahleka njalo kuyikungaqondi ipolitiki yasezimbabwe. Yiko engakusho nje ukuthi asinanzelele nini into ekhona i-cold war ebhekiswe futhi esizweni semathebeleleni ezobulala okwedlula 20,000 yabulawa egugura wonde ngokuba yona yabeyi-cold war. Abantu kuthiwa babulawa imikhuhlane kade imikhuhlane eyenziwe ngamasipomu efakwe emanzini.
Salibonani balaleli bakaStudio 7 lani basakazi. Indaba emqoka kakhulu bakithi, siyabonga ukusakaza kwenu, lisiphathele umsebenzi omuhle kangaka uphawulula izindaba ezokwazisa isizwe sonke umhlaba kanye labantwana bezimbabwe ngezindaba zelizwe. Ngakho-ke isicelo esikhulu esilazi ngesokuthi uhulumende wethu kabe leli hlo libanzi abone okukhatshana abone leduze, ngoba nxa sikhangele udaba le-vaccine e-COVID-19, i-vaccine ekhona ilizwe elenelise ukuyithola ayeneli ngisho lekota yabantu e-population yezimbabwe. Kodwa abe sesithi abantu abangahlatshwanga abangayi ezinkonzweni yiyo abangagadi amabhasi bengangeni lapha lalapha, lokho kuthiwa yikuvayoleta ama-rights abantu. Uhulumende kaqale ahlabe abantu abone ukuthi i-vaccine yakhe ayitholileyo ilinani elingaba kumbe 3/4 of inani labantu abelizwe, abe seqala ukukhuluma ukukhuthaza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi abantu bazathini, abantu bazajika kuthiwe kabaye ezinkonzweni ngamakhadi. Hayi namhlanje, hayi kusase eli kakhulu, kusase kuseni. Ngiyabonga basakazi.
Hayi asti ama-life show mina vele amkosangi nakhona lapho Saturday kwakhona ngihambe lapho umqosi vele labo aleni bonke nje omathini bonke nje o-TK bonke nje umuntu vele uthaka i-life show makwaza kuphela. And okwenza futhi bona laba abantu umqosi behlile kutshaya ama-life show yikuthi abala bafana bamakatara baqondile yabona okwenza phela bebhedi abathola isikhathi sokutraina. Uzotraina njani wena u-TK ele bhendi yakho? Uzoyabiza u-TK lizotraina lenza istyle phela yabona umagwaza uhlale labafana bakhe. So ma betraina lapha batraina la makatare ma besiyayenza i-life show babenza into abakhe bayitraina. Manje noma u-TK ngokutshala i-rhythm kodwa le bhendi yakho angokumbize libe lizotraina ukuphakamisa amagengerenge, traina ukujayiva konkhwana, yikho okwenza vela amashow abe bore futhi ngoba vele abalasikhaso ukupractice abahlangani uyabiza uphuna umuntu ebezomchile redeem phela abafana bayajiva phela abazange ba trainer lo muntu phela live shows za kumele upractice upractice from umuntu chai katare lo muntu chai drums vele engaphomusukile chai drums lingazange la train ukuthi kuzijive zana khamisa yoko kwenza amashow abe bore anangi vele amashow namashow vele nyakhetha na yabona show ngihamba ngangisahamba imlambos lo magwaze ngoba ngangikwazi imlambos lapho na ichala bauda ngoba la yenza futhi echaya abafana bakhe babeqondile be right manje la ishow yakhe vele sizobhora ezengazela abafana so umuntu esele kuphela simthembile vele ngomagwaza hayi insimbi zejana la zishow behambe ethatha abafana besimunye brothers ethatha abafana bangale ethatha abafana bakhe ehlanganise uzohlanganisa abantu bamabhendi angu-3 wena kuthi bechaye behlangane bejive akuhambisane vele ikotra ibhendi yakhona vele ngingacacile ukuthi omunye ejive esiyale omunye ezimele omunye uphakamisa isandla omunye akaphakamisi because of abantu laba vele ngamabhendi abahlukeneyo omunye lo munye ulesikili sakhe but ilive show kamagwaza uba bayafunda bonke lapha bafundise lokuthi kuyenzwa njani yikho lapho ukuthi beze bengcono but ikodokoda hayi abasadlala amashow even isimunye brothers ingcono ngamashow ngoba ila bafana abajive abangcono ingcono iyakoswela abantu abacha amakatara ngoba la isimunye futhi ithemba uTK ukuthi iredeem
lawo bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika bayakhala izimathonsi abalwela ilungelo labesifazane kulandela ukuvunyelwa kwesigaba seTexas ukuthi sibophe abakhipha izisu ezedlula amaviki ayisithupha. Lumthetho uzakupha amandla ingqengubani ukuthi ahambise emthethwandaba lo oyabe ephathise ukususa isizo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Malovandini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami Supreme Court ruling, ala ngokuthathelwa abantu abangomama amalungelo abo ukuthi benze i-abortion ukukhipha izisu. Ngibona ngani i-ruling le yenziwe i-Supreme Court itshengisa isandla se-Supreme Court ukuthi nxa ama-pro-life lama-anti-abortion groups engahamba ku-Supreme Court namhlanje bevuse icala kumbe ngithi ikhesi ka-Roe versus Wade. Ngibona ngani kuyatshengisela ukuthi i-Supreme Court leyi eyavota 25-4 ingakwenza ukuthi reverse isika Roe and Wade kumbe impumela ka-Roe and Wade.
Manje ngokubona kwakho umthetho wonalo awusoze ubangele ukuthi ilizwe lonke leMelika lingavumeli ukuthi omama abazithweleyo basuse iziso.
Yebo, kunjalo impumela yeSupreme Court izakwenza ukuthi ama-state wonke amaningi okukhona abantu abangabe-pro-life bengithi abe-anti-abortion abangafuni ukukhipha kweziso sebezalabo sezahamba kuSupreme Court besiyadinga impumela efana naleyo eyenziwe eTexas. Njalo kuzaba lula kuSupreme Court ukuthi ivumelane labo ngoba leli seke bavuma okweTexas ngesikhiwa kulalo kuthiwa yi-presidency yayelisisethiwe ukuthi sekumele liphonge ukucop and paste i-decision abenze iTexas beyi-apply kwamanye ama-state. So hhayi vele kunjalo, njalo ngombono wami ngibonangani kuza impact-a even abadlula abe-6 weeks. Khathesi bakhuluma ukuthi abantu bangabizisu asebedlule 6 weeks kodwa iqiniso yokuthi ngohamba kwesikhathi vele ukuthi yona i-abortion ukukhipha kweziswi akusekho emthethweni ngombono wami.
Umnumzana Busani Malovandini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi nxa ibandla le-MDC Alliance lingadinganga elinye ibizo lizazithola lisenkingeni ngesikhathi sokhetho. Ibandla leMDC Alliance lithi uhulumende kalandele ngemfanelo uhlelo lokwabela izigaba zelizwe amandla olwe devolution of power njengalokhu okulotshwe kusekelo sombuso welizwe esitsha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.